sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Siyalambulela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7. Ngesonto mhla ka 4 kuNtulikazi 2024 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Abantu bazwa amakungakunga ukuthi mina ngibhizi ngizama ukukhuthaza abantu ukuthi bahambe eHarare ngamabhasi kusaTech Summit ukuthi beyetshengisela ungamukeli ukukhokhelwa ngamnangabo.
Umeli wewangeCentral edalela ePhalamende uMnumzana Daniel Molokele noCouncillor Ellen Zulu wewange abangamalunga ebandla le-CCC bamenywe ngamapholisa lamuhla lapho abathi babuzisiswe kabanzi ngokuqoqa okutshengisela.
Bafuna ukuthi balokuze amanye amazwe wonke wabona iZimbabwe njengelizwe elibi ngazi ukuthi iyabopha abantu. Umntana akabuya phambi kwabantu kula bantu amidiyebe singekele kumthaya ngenxa yokuthi kula bantu.
Kodwa uhulumende lamanye amalunga ebandla le-ZANU-PF bathi amalungiselelo okuqoqa umhlangano we-SADC aqhubeka kuhle elizweni njalo akwephulwa ilungelo loluntu. Siza kuzwa impumela yemidlalo yalamuhla njalo sixoxa loNobuhle Majika owayedlalela iqembu lama-Mighty Warriors emdlalweni wenguqu, yena othi usedlulisela ulwazi lwakhe phambili. Zonke lezi ndaba lezinye sizazizwa kuona lo umsakazo. Umeli wewange Central edalela ePhalamende uMnumzana Daniel Molokele loCouncillor Ellen Zulu wewange abangamalunga ebandla le-CCC bamenyiwe ngamapholisa lamuhla lapho abathi babuzisisiwe ngokuthi bengabe beqoqa ukutshengisela na eHarare kusalungiselelwa umhlangano we-SADC ozaqhutshwa elizweni ngenyanga ezayo. Ababili laba babikwa bekhululwe lamhla kodwa baziswa ukuthi bengabizwa loba nini kungatholakala ubufakazi bokuthi kukhona abaqoqa ukukwenza. Abanye babo abambalwa bamenywe izolo ngamapholisa iwange njalo omunye ubikwa ubelokhu evalelwe esitokisini. Lokho kwenzakala abamabandla aphikisayo labalwela ilungelo loluntu besithi bayabotshwa mahlayana kwezigabeni zonke zelizwe kulungiselelwa umhlangano we-SADC njalo abanye lokhu bevalelwe. Ukuze sizwe okwenzakeleyo sixoxe loMnumzana Molokele.
Kuliqiniso ukuthi namhla ngicelwe ngamapholisa ewanje i-CID Law and Order Section bebelabanye be-President's Office. So ngihambile khonale ndegqwetha elimphelekisekileyo khonale basuka khonale bathi bazwa amakungakunga ukuthi mina ngibhizi ngizama ukukhuthaza abantu ukuthi bahambe eHarare ngamabhasi kusaTech Summit ukuthi beyetshengisela ungamukeli ukukhokhelwa ngamnangagwa lapha eZimbabwe. So mina ngisengemba joda angazi ukuthi bakhuluma ngani ma befisa ukuthini batshengise ubufakazi babanjengise. So batho kwamanje asikakwazi sokuhamba nyani kodwa siyakhuthaza ukuthi ma ufuna ukutshengisela ulelungelo lokugcina imvumo ngithi emapholiseni sokusekela kodwa ungayenza ungela amapholisa awutshithi sokubopha.
Siyabona ukuthi ubulo kansila wakhona ngapho ewange bebelicabangela ntonye yini lo babili?
Kukhanya kunabantu abanye abephatha babanika amabizo ngoba izolo babopha omunye okuthiwa nguProvince Mkhululelo esitokisini nomunye futhi okuthiwa nguBrian Nyoni bamthathela ifoni khona bembisele namhla ifoni and then dalo ukhansila umazulu layo babili bambisile. So kutsho ukuthi kunabanye abantu abasebenza kathi ngoba banika amabizo ukuthi laba bantu yinomelele babuze kunabo. Kulo Promise esitokisini angazi mbe sephumela ngibhoda belisele khonale ngoba ngomthetho amapholisa avumela ukugcina umuntu for 48 hours ma befuna ukumbuzisa ngodaba.
Igqwetha lenu ngubani?
Kuphanga uLinda Mthombeni usebenza kwaBonkala but ucele iZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Libone ngani bekuyikubuzwa nje kuphela lokhu kumbe kulokuhlukunyezwa thile?
Indaba yakhona angiyiboni isebenzeka kuhle ngoba amapholisa amela landela abantu abangamatsotsi ngamasela abayizigebengu. Thina esikuwezombusazwe kumele basitshiyise izindawo zombusazwe. So sokha ngathi bona amapholisa asebenza umsebenzi wombusazwe ukuthi ni ma abantu befuna ukwenza into zombusazwe amapholisa sebengathi bantu hlango labo abahlangothi labo sebengathi labo ngabanye abembusazwe. So abafocus on ilwenga order kulokuthini baphongulandelela amakuwa ezepolitics.
Soluphelile du yini lolu daba ukuthi seliqedelane lawo amapholisa?
Bathe basakhangelisisa udaba lakhona ngoba lonye ufakazi bazasicela ukuthi sibuye futhi okwamanje sebesikhululile.
Lo umnumzana Daniel Molokele umeli weWange Central edalele parliament esixoxelaye ekhona le eWange. Kusenjalo uhulumende uthi amalungiselelo okuqoqa umhlangano weSATA aqhubeka kuhle elizweni kodwa abathengisa izitaladini bakhala ngokuxotshwa endaweni abathengisela kuzo. Umnumzana Mbongeni Dube ilunga lebandla leZANU-PF kodwa okhuluma ezimele uthi ngempela ilizwe lilungele ukuqhuba lomhlangano weSADC njalo akula kuhlukuluzwa kwabantu okwenzakalayo.
Mina ngisela upane ngikhuluma kunjenjenje lupane sihambe saye sakuwa eVictoria Home azange sizwe isehlakalo esinjengasaleyo. Siyakwazi ukuthi vele nxa kuzaba le mhlangano emikhulu njengakaleyo abantu bona abantu balela amalungu abantu yibo futhi abafaka abantu ezingozini bebatshelele eceleni ukuthi bayayenza into ezingakhiyo ukwenzela ukuthi eleZimbabwe libonakale njengelizwe lengozini. Kodwa bona yibo abaye betshotshozela abanye abantwana babantu abaphume bona njengabantu abalela amalungu abantu kube yibo abahamba bebe phambili bebe kupokanti.
Khuluma nje bakhona abe-CCC abedlula i-75 labanye abalwela ilungelo loluntu abasestokisini.
EZimbabwe laba siyakwazi ukuthi vele nxa kuzaba le program enjalo abantu bayabuthwa kulezo kuthiwa bayatingisele. So nxa kuzaba njalo i-government akumelanga ukuthi yelethise umthetho ngenxa yokuthi kuzaba labantu bemzini ababuyayo. Akumelanga ukuthi babopha abantu ngenxa yokuthi babuya abantu. Umthetho uthalo ngumthetho umuntu engaza one ngolo esingakhi kumele abuthwe. So ungayenza into engayisiyo ngaleso sikhathi oyenze ngaso kumele ubuthwe. Nxa umthetho kumele uwale ukuze bayakuhamba beyefume ekhoti xa ukuthi kurong ababekuthela. Bafuna ukuthi balokuze amanye amazwe wonke wabona iZimbabwe njengelizwe elibi nxa ukuthi iyabopha abantu umntana akuqhabuya phambi kwabo abantu kula bantu amibhiyeve singekele kumthaya ngenxa yokuthi kula bantu.
Lo umnumzana Mbongeni Dube ilunga lebandla leZANU-PF oyelilunga lephalamende kodwa okhuluma ezimele sixoxelaye eselupane. Umongameli Emerson Mnangagwa usanda ukuxwayisa abantu ukuthi baziphathe kuhle phambilini kwalomhlangano njalo bengayangisi ilizwe okwagcizelelwa lugatsha lukahulumende olubona ngokwenzakala elizweni kodwa abanye bathi lokhu yikwethusela abantu. Uhulumende weNigeria lamhla uthe kufanele kuphele ukutshengisela kwabantu balelo lizwe abathi basola ukuwa komnotho welizwe ngoba ukubhikitsha lokhu sokulodlakela phakathi njalo uthi ngabezombusazwe asebekukhokhela. Ukutshengisela lokhu kuqalise ngolwesine olwedluleyo njalo sokugqekezwe izitolo kwabhindliswa lempahla kwathi abezomvikela labo batshaya abantu kwabulawa abayisitshiya galolunye kutsho abezindaba abe-AP. Amapholisa enyakatho yengilandi e-Rotentam abelokhu ephakathi kwemizamo yokwenqabela abalobandlululo kulelo lizwe abakade befuna ukungena ehoteleni elalabo abavela kwamanye amazwe abadinga ubuphepheli. Lokhu kulandela ukubulawa kwamantombazana amathathu akwaziweyo ngomunye okuza ngeviki edluleyo kwalimala abanye okuhle kwadala okungahlaliseki kulelo lizwe kubika abezindaba abe-AP. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikaThabo Kancube.
Lamukela kusigaba sabatsha Igama lami nguDaba Kancube. Namhla sikhoxa labatsha akade besemelika befunda okuchiyeneyo emakolitshini yemfundo yaphezulu phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship. Omunye wabo uNkosazana Chiedza Mlingwa uthi uhlelo lolu lumkhuthaze ukusebenzela ndawonye labanye.
Na into esengibonile ukuthi asiza kakhulu indaba yokuthi ama networks, network building, aqakathekile sibili empilweni, ngoba kwezinye izikhathi uyabucabanga ukuthi ngiwe wedwa oyenza umsebenzi ofana nalowo owenzayo, and then bese kubuya uhlelo olufana nalolu oluletha lapha, and then you realize ukuthi you are a whole network of ama young African leaders across the continent who are also fighting for human rights, democracy and good governance. So ukuhlangana labantu bona labo li exchange ama ideas kuyasiza ngempela.
Ubona ngani usuka lapha yiziphi ezizinto ongafuna ukuthi uyezisebenzisa emsebenzini wakho kumbe ongazi implementa nxa sikhangela ukufundilela?
Kuningi kakhulu. Ngibona ngani mhlambe into engaqala ngayo yikuthi kumele you must lean on your strengths. So as a leader, nxa ungumuntu ofuna ukulead in any kind of sphere, lean on your strengths, maximize on ama strengths akho ukuthi umaximize as well i-impact yakho.
Omunye njalo obekulelu hlelo uNkosazana Victoria Gazi ukhuthaza abanye abatsha ukuthi bangene kuhlelo esifana lalolu.
Mina ngabakhuthaza ukuthi bengaboyesabela khatshana, abazame labo uku-applya bengayesabeli khatshana. Xa befuna ukuncediswa sikhona, sibaningi abantu esesandlula kiyo iprogram le, ababuye sibancedise ukuthi kubhalwa njani, belungiselele ukubuza imibuzo yangkhona elandelayo. And lokuthi bengesabi, actually yo main takeaway yami ukuthi bengesabeli khatshana, bengabone ngani hayi mina ngikho good enough, bangcono kuyale bezamele.
Ubona sengathi uhlelo lolu kumbe okufundileyo ukuza kuphathisa ukuthi wenelise ukuthi uthuthukise umsebenzi okuwenza?
Kakhulu. Mina ngilamabhizinisi ami, but okunye futhi engikwenzayo ukuthi ngiyakhuluma kakhulu labantwana basesikolo, ikakhulu e-university, and then kwezinye izikhathi labantwana base-high school, and kulezinto eziningi engizifundileyo, even lama-opportunities, even ukuthi bezofunda ngapha, konke khonokho ngizakwanisa ukuhamba ngiyebafundisa, ngiyebatshela lami engikufundileyo. And futhi la kumabhizinisi lami sengizaba ngumphathi ongcono kula before ngibuya la.
Umnumzana Njabulo Sandawana ngomunye wabatsha laba uqala ngokuchaza izinto akade engazikhangelelanga.
Ukutshisa ngimangele ukuthi e-America kuyatshisa njengalokhu, ngoba ngicabanga ukuthi njengoba ngizele eZimbabwe e-Afrika ngizakujayela ukutshisa, but ukutshisa kwalaba kungimangazile kakhulu, and lo kudla kwakhona akujayele.
So veli sidlani manje i-6 weeks le zonke lezi njengoba usithi ukudla lokhu? Hayi,
bengizipheyela i-beans zami le-rice, into engizijayeleyo, kodwa bengisithi ngingahamba ngiyathenga ngithenga izinto engizaziyo. Ngakuyi-drinki ngithenga i-Sprite, ngakuphela ama-chips, into engizaziyo. Ngoba kwelinye ilanga ngahamba kwenye i-restaurant sathenga ukudla, ngayehlule ukudla, ngabhatala bani ngayehlule ukudla ukudla engakuthengayo, ngoba ukudla wakhona hhayi kwakungajayeleka.
Yikuyini owakuthakazelela ukwedlula konke owakubonayo lapha?
Ngingakafiki lapha ngakhonektha lomunye umuntu othiwa ngu-Martin Jones, ule studio e-Austin eshuta amafilm, and yaba yi-experience enhle kakhulu, ngoba wangi-introducer kwabanye abantu asebenza layo, wanginika i-tour ye-studio lapho wakushutha khona i-remake ekuthiwa yi-Walker Texas Ranger. So ukuba kusejena leyo nokubona ama-actor kwakuyi-highlight ye-experience yami.
Kusigaba sabatsha namhla besixoxa labatsha abakade besemelika phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship, uNkosazana Chiedza Mlingwa, lo Victoria Gazi, lo Mnumzana Njabulo Sandawana. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeziki ezayo. Olivalelisayo nguDaba Kancube.
Siyabonga Thaboka. Okwamanje ngesiswe ke uGibbs Dube.
Sigcina masiva wena, owenze
usenziwe.
kuzamasiko lokuphila kwabantu siku zonke namhla sixoxa lo mnumzana Mbuso Ngwenya incwadi kuzamasiko esintu xoxa lapha ngolo othi uyinkosi umuntu motapa usefisa ukuthi ahambe labanye bakhe bayetethela enjelele lezi ndawo ezingani ziligugu esintwini abantu baba Ngwenya sikwamukela uhlelo ba
Sibingelela babudube kubalaleli bethu bonke siphinde sibingelela kubasakazi bethu esibathandayo.
Ye, nantu udaba lapha ngwenye ungathini ngakhona?
Babudube silizwile udaba lobaba obizwa kuthiwa ngomona Mutapa angazi bathi nguTimothy bani okuthiwa usevunyelwe iqembu elibuzayo uxolo ukuthi makabuye ngapha emathebeleland azokwenza lokho okuthiwa ngesilungu ama-rituals okusho ukuthi ezofeza izinto zemikhuba abakubiza ngokuthi kuyikuqhuba isintu endaweni yakwelakithi enjalo nje ebizwa kuthiwa iyinkosi kanti sizakhumbula labalaleli bazakhumbula ukuthi thina sike sazama ngapha olamadebeleni ukuthi sibuyisele ubukhosi obabuvele bukhona uhulumende wathina akanayo indawo lapho umthethosisekelo okuhombayo ukuthi kule nkosi manje siyamangala uhulumende ucatsha ngomunye nxa uminister esithena akazani nodaba lukamo nomotapa ekubeni iqembu elibusayo kuyilona futhi elithi makeze napha loko kusishiya sicabanga ukuthi mhlawumbe kulobugqili obudlalwayo ngoba kwenzeka lokhu ngesikhathi lapha sibona umongameli ezisondeza ezinduneni zakithi ethena uzozama ukuthi kuzane ukuthi kulungiswe udaba lolu olombhuqazwe lo okuthiwa igugu rawundi bese sibona naye umuno Mutapa etuyeza lapha
kuloku-ke ukuthi umuno Mutapa uyabuya ezeyenza imikhuba khonapha emandebeleni kambe ungathi lizakuphatha njani amafutshane kakhulu zibe
khona akwemukeleki kodwa phela namandla bawasengakwenza kodwa akwemukeleki ngempela mina ngingatsho ngithi bakithi siyisizwe asisukumelene simele amalungelo wethu ngoba ngicabanga ukuthi nawo umthetho wezwe uyikhona lapho thona isizwe nesizwe sinalo ilungelo lokuthi sivikele amasiko aso ngokunjalo lathi sinekolelo ukuthi indaba kababa umuno Mutapa leyi ayi ngibona ngathi ingenela endaweni okungeyona yayo ngoba nxa sikhumbula inkosi uMzilikazi nxa ifika lapha ayifikelanga kumuno Mutapa yafikela kumambo esazi ukuthi umuno Mutapa nomambo babe baba nobumbano kwezokulwa kodwa omunye usendaweni yakho omunye usendaweni yakho manje siyamangalaza nezizi indawo lapha okwafika inkosi yakithi yaba lokudlelwana lamakhosi ewathola laphana njengomambo ekutheni kusetshenzwe even yezinto ezithinta isintu ngoba kuthiwa kunezinkomo ezayiswa laphana enjelele inkosi izama ukuthi ikhume amadlozi namadlozi esizokuthiwa ayemukela kakhulu laphayana manje namhlanje siyabangala nxa laba bantu sebefika lapha bezogxambukela kutsho khona ngempela ukuthi baqonde khona ukubulala usiko lwethu
ye nxa umuntu engabulala usiko lwakho kuyaba kusitshona
lokho kusho ukuthi ubulala wena uqobo lwakho ngoba phela asikho isizwe esiba isizwe singenamasiko isizwe nesizwe siyisizwe ngamasiko
manje bazavimba bethina abantu njengoba sikukhangele nje kuyeza phela
sicela kubaholi bethu ikakhulu labo abomdabu izinduna ukuthi bakunanzelele khona lokho ukuthi yebo kambe siyakwazi ukuthi ngokomthetho okhona babotshe izandla lezinyawo kodwa isikhathi sokuthi labo basukume balwele okungokwabo ngoba lokhu ngempela siyakubona ukuthi nxa kungazange kuqatshelwe ekugcineni kuzogqibeleka kungabe kusaziwe ukuthi kwakulesizwe esizwe samahlaba esizulu esifana lathi sibona ngempela kuqonde khona ukuthi sibulawa uqedo ngazo ngakho-ke siyacela ukuthi abaholi bonke even kona ababakuhulumende noma abasebandleni elibusayo kumele bazi ukuthi bakhona phana ngoba besiyamela thina besiyamela nesizwe sakithi ukuthi singabhubhi manje nxa kusenzeka kanje siyabona ukuthi isizwe sizaphela ngempela abantu bebuka
yelo-ke ngubaba uMbuso Ngwenya incwadi kwezamasiko esintu sibonge kakhulu ungadolela kusasa
le yi-studio 7 esakaza ezimbabwe lisiza siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington
Siya Siyahlangana kuhlelo fuselela umoya igama ngontungamili nkomo. Namhlanje silomfundisi usenisibanda.
Namhla ngifuna sikhangele inhloko yendaba yokuba nxa silo Jesu akudingakali ukuba simengeze ngokunye kumbe sizame ukungezelela ngezinye izinto. Ngizafuna sibale kwabase Kolose ichapter eyokuqala iverse 17 sisehla siyaphansi. Ithi yona ingaphambi kwakho konke lezinto zonke zimi ngayo. Yona inhloko yomzimba olibandla, iyikuqala izibulo kwabafileyo ukuze yona ibe ngeyokuqala ezintweni zonke. Ngoba kwaba kuhle kuNkulunkulu ukuba ukuphelela konke kukaNkulunkulu kuhlale kiyo, lokuba ngayo abuyisane lezinto zonke ezisemhlabeni loba ezisezulwini, enze ukuthula ngegazi lesiphambano sayo. Lapho Paul ukhuluma labaseKolose ekhuluma ngaye uJesu Kristu, yalandzelela ukuba kathesi inkolo yesiKristu sokugcwele inkolo eziningi emaceleni ezengeza kumbe ezibona ngani ukuza kuNkulunkulu ngoJesu, njalo lokuba ukusebenzisa igama likaJesu kuphela kungani akwenelanga. Siyabona abantu sebefuna ukwengeza izinto eziningi emaceleni ezinye ezingancedi lutho. Manje lapho uPaul ukhuluma labaseKolose yabaqonqosela into eqakathekileyo, njalo simbona ekhuluma labaseGalashe ebabuza ukuba kambeli lo engubani. KwabaseGalashians chapter 3, uba kambe njengoba liqalise ngoKristu emoyeni selifuna ukwengeza ngezinye izinto ngemithethothetho eminingi ehlukeneyo. IsiKristu nguKristu, isiKristu yikulandela uJesu kuphela uqobo lwakhe. Siyananzela lapho uPaul uyakhuluma ukuba uNkulunkulu wakwenza ukuba ngaye uKristu yonke into yakhe iphelele kuye. Ngaye uKristu wabuyisela wonke umuntu kuye. Ngaye uKristu waphelelisa yonke into lapha emhlabeni lasezulwini. Njalo ukubuyiselwa kwethu njengabantu kuNkulunkulu nguye uKristu, akulokunye. Ngakho impilo yethu nxa sesiphila isiKristu lesi, siphila ngaye uKristu lelizwi lakhe. Akudingakali ukuthi sengeze ezinye izinto emaceleni esibona ngani zingancedisa uKristu, ngoba yonke into iphelele kuKristu. Kadingi uncediswa ngolunye ulutho. Awusoze uthole lutho kuKristu ngala budlelwane lakhe. Oba lobudlelwane loKristu uzwisisa ukuba uKristu uphelele. Igama likaJesu yilo leligama ngaphezu kwazo zonke izinto. Wonke amandla asemhlabeni asezulwini aphiwa uKristu. Njalo uKristu wathi yena elenge esiphambanweni wathi sokuphelile. Leliya libala elithi sokuphelile wayesithi yena sembhadale ngaqeda yonke into. Ngakho izono zakho nxa uze kuKristu uyenelisa ukuzethula, asuse yonke imithwalo olayo. Yena uKristu akususwa libandla, akususwa ngumfundisi, akususwa kumbe kuthiwa ngubani omkhulu, kususwa nguKristu kuphela. Le ngilosi azisondeli khonapho, nguKristu kuphela. Ekuyohane wathi kusambulelo wakhala ebona kunamabhuku okumele avulwe, kwathiwa nakufumana muntu ezulwini akufumana muntu emhlabeni ongavula lawo mabhuku ngaphandle kwewundlu likaNkulunkulu kuphela, ngaphandle kwakhe uKristu. Nguye owayefanele. Ngenxa yani? Ngenxa yokuthi nguye kuphela owazinikela impilo yakhe esiphambanweni, wasigeza ngegazi lakhe. Akula gazi elini njalo elingasindisa ngaphandle kwegazi likaKristu. Ngakho akudingakali ukuthi umbubele emhlatshelo umbubele ezinye izinto emaceleni, akudingakali. Igama likaKristu lelizwi lakhe liyanele, akudingakali ukuthi welengeze ngolunye ulutho. Sasithandazene Baba, igama likaJesu siyathandaza ukuba namhlanje amehlo ethu abe kuKristu ongumqali ophelisa ukholo lwethu. Siyabonga njalo ukuba uKristu lilizwi, ungulizwi owayevele khona ekuqaleni ozaba khona kuze kube ngaphakathi. Ngakho siyathandazela abalaleli bethu bonke abalaleleyo ngalesi sikhathi ukuba uJesu abe mqoka, uJesu abe yinkosi empilweni zabo. Egama likaJesu siyathandaza, amen.
Lolo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi usenisibanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamili Nkomo.
Wow. Kwezemidlalo intatheli izindaba yethu Joseph Njanji usethulela impumela yemidlalo edlalwe lamhla kusigaba seCastle Lager Premier Soccer League.
Iqembu le-Islanders liphakamile ahlala endaweni yesine ngalane nemiklomelo le miklomelo ngamachumi amathathu lesithupha ngemva kokunqoba elikwenzela iChegutu Pirates nge-2-1 emdlalweni oqhutshelwe enkundleni yeBaobab namhla emini. Abahlohlele iqembu leBhoso ngonqobile Ndlovu kanye lo-Ashford Fire. Umdlalo obuphakathi kweqembu leBulawayo Chiefs kanye lele-Dynamos uphelezi ngutshiki lobhanqa 1-1 enkundleni eBaobab Fields. Ngasesakuva iqembu leBikita Minerals libe ngutshiki lobhanqa 0-0 lele-Arinel. Iqembu leCape United litshaye le-FC Platinum namnyawana kanyanga seRufaro. Njalo William Manondo nguye ohlohlileyo wakhuphula inani lamagoli asewatshayela onyaka afika kutshumeli lodwa. Umdlalo obusenkundleni yeBata phakathi kweTail 1 leWange ufike emaphethelweni izindala zombili kungela qembeleni eliseyokulitshayela emambuleni. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga leyo mpumela yemdlalo. Kusenjalo uNobuhle Majika owayedlalela iqembu labesifazana elimela ilizwe elama Mighty Warriors emdlalweni wenguqu uthi usedlulisela kwabasakhulayo ulwazi lwakhe. Intatheli izindaba yethu Joseph Njanji usethulela alolu daba ngugcweleyo.
Umajika udlalele iqembu elimela ilizwe leMighty Warriors okweminyaka edlula elitshumi njalo obeyingxenye yabadlali abaphatheke kwimidlalo ye-Olympics eqhutshelwe kweleBrazil ngo-2016. Wekele ukudlala kuqembu lesizwe ngomnyaka ka-2018 njalo usele minyaka embalwa eqale ukuqeqetsha kodwa uthi kayekelanga ukudlala.
Ngaretire kwa-national team but in terms of ukuthi kuclub angaretire lokhu ngisadlala ngoba kumnandi ukubafundisa nawo phakathi e-ground and bebona ukuthi umuntu lolaye impilo ifuna ukuyiphila impilo. In terms of coaching, nithe bantu nabangabafazi asukumeleni phezulu ngoba kwakathethi ukucoacha abangabafazi balutshwane. So asizameni ukuthi singayisabini ukuya kuma-courses, asihambeni siyafunda kuma-courses, sitholeni even amaklabhu enale amancane yikho esisuka khona sifunda khona.
UMajika uqeqesha iqembu leMpophoma Sports Academy elamankazana elidlala kusigaba se-Southern Region Division 1 Women's Soccer League.
2021 sithe sikasekhona ukuthi sibe serious ne-team, sesibona sivele kuBulawayo Chiefs, sabuya ngapha iBulawayo Chiefs siswele isponsor sokuthi sponsor amankazana. Sakwanisha ukuthi sibuye ngapha sinele sithi abantu abangamankazana behamba nje ngeganga kube khona abantu abangakhona ukuba. And then he happy because of the moon and seven the sun and I change to whoever. Um Tata Jongobaba Muyons was the lame for coin my pendula was put over and I said content for a bit.
UMajika ngudadewabo wabadlali abadlali kusigaba sePremier Soccer League abathi uMoses yena wadlalela amaqembu abalisayele kwelaton iTriple B iBulawayo Chiefs kanye leBantu Rovers kanye loGeorge Majika wadlalela iqembu leChicken Inn ukuqale ukudlala ibhola edlala elabafowabo labangane babo.
Ikhere yami ngithengaba kwebhola ngiqale sasemncane. But that time they didn't go serious in terms of his sport. And mostly primary, you know, I went to another man because I'm getting a kind of food. Mini for who's in charge of the center for rent. I think 2002, I'm the youngest player. I can't remember when I'm here at Scotland. Ngatholakala njalo emgwaqweni, ngithentholakala njalo emgwaqweni. Then kwaba lomunye umuntu naye wathabadi wambona ndlala ngayo ngabafana besephonga ukuthi kimi afuna ukudlala ibhora i-3 years. Wabe sithi kule team okumele ukuzoyidlalela isempumbane.
Ngaphandle kokudlalela iqembu lesizwe uMajika udlalele amaqembu abalisayele inline academy kanye lele Midland State University. Usele minyaka engamachumi amathathu lantathu yokuzalwa. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Singakehlukaniki esikhangele ezinye izenhloko zendaba ebezikhokhela. Umeli weWange Central edalele eParliamente umnumzana Daniel Molokele lo Councillor Ellen Zulu weWange abangamalunga ebandla le-CCC bamenywe ngamapholisa lamuhla lapho abathe babuzisiswe ngokuthi bengabe beqoqa ukutshengisela na eHarare kusalungiselelwa umhlangano weSADC ozaqhutsha elizweni ngenyanga ezayo. Kodwa uhulumende lamanye amalunga ebandla leZANU-PF bathi amalungiselelo omhlangano weSADC aqhubeka kuhle. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni kusasa ukuthi labo abangenelisanga ukuthola uhlelo lwethu lilakho kuya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.